Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Ikansili ye Harare ibambisana lamasotsha ikhangelelwe ukuthi izaqalisa lamuhla ukususa abathenga bethengisa impahla emgwaqweni. Abantu abangezwa kahle endlebeni bahlawula imali eningi kakhulu yemfundo. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukunika izibotshwa zakwamanye amazwe amaphilisi ama-ARV athoba umzimba olegciwane le-HIV. Zalethulela lezemidlalo. Tiyani Ndlebe lizizwele. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sixoxa ngokwethulwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mahadi othi abantu kumele bakhulume bekhululekile ngombhuqazwe wegugulawondi. Ulivetok lamhla sihlolisisa ukususwa kwabathenga bethengisa impahla emgoqweni ngamasotsha ebambisana lamapholisa ekansili yeHarare. Kwenzakalani kwamanye amadolobho? Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhesi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.